kumela belenhloni akumela ngumntalela emsebenzini okwaqala kumele sinanzelele ukuthi khona kugcine kubazwa umthetho usenzele ukuthi uthayisane lesikhathi sokuthi akwanise i 70 years nge second amendment but vele iyona i second amendment ngokwayo iyibugwelegwele iyibutsotsi iyibukhukhu sibili obuphindaphindiweyo ngenxa yokuthi iphikisana lezinto ezafakwa ku constitution zifakwa nguZulu ukuthi abantu behleli bebalutshwana baphikisa intando kaZulu batshintshe baguqula imithetho kungela referendum kuvele khona kubi umalaba obekumela kunanzelele khonokho ukuze laye aseve ibizo lakhe selingcolile angcoliswa yindlela aphatha ngayo ama elections ka 2018 bekumele ukuthi akunanzelele khonoko athiye umsebenzi angajoni ngcinekela ukubile emsebenzini kumbe phikisa izinqumo zenkantolo
khona ubona luhamba njani udaba lukamalaba lolo
osekusenzakala eZimbabwe kathesi kuyayangisa ngoba imthethwandaba esisetshenziswa njenge extension ye Politburo yezanu le department ye military okuyizo izinto kathesi kumbe ingatsha ezikhangela ilizwe yibo abarana ilizwe kathesi yibo abaphetheyo sebethethe ke le mthethwandaba bayenze yabo esenza intando yabo ukuthi nxa into ingavumelani labo bayayiphikisa kwesinye isikhathi uzathola lokuthi abahluleli bayethuselwa kubi khonoko into ezenzakala vele kathesi yokuthi izano PF uhulumende okhona kulento afuna ukuthi ayifeze ngokubisela umalaba emsebenzini okuqakathekile ukuthi kunanzelele khonoko ukuthi ngaze kuhambe njani ekugcineni kwakho konke izano PF lohulumende okhona intando yabo izayenzakala vele ngoba kabalandaba lokuthi abantu bacabangani kumbe bafunani lokuthi imthethwandaba icabanga njani kumbe ifunani bazayenza umathanda
bakhona abathi udaba lolu lwenza imithethwandaba ibonakale njengenkundla ezingathembekanga ungathini ngalokho
uvele ngubani ongakwazi ukuthi imithetho ndaba yeZimbabwe ingcolile nxa silokho esilabantu ababevalelwe bencithwa ibheyili ba-aphile silabantu abaningi kakhulu ikakhulu laba abaphikisana lohulumende obusayo abakumabandla aphikisayo lama-activist bayavalelwa bayahlukuluzwa abanye kwesinye isikhathi nxa bengasobezanu bangabuthana bayabotshwa abezanu kababotshwa abezanu bayatshontsha bafike ekhothi indaba zakhona ziphelele emoyeni kule golide litshontshwayo kule ndaba zabothombi ezingapheliyo indaba ze-anti-corruption eziningi ezisemakhodi ngubani khathi eseZimbabwe ongathi kakwazi ukuthi vele imithethwandaba yethu ingcolile.